ekhuluma lomsakazo we-Studio 7 namhlanje ngesikhathi bebutha izibi, umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uchaze ukuba ababuyeli emuva ngokubuyisela idolobho kuzinga lokuhlala lihlanzekile.
Uhlelo oluluhle kakhulu sikhuthaza izakhamizi ukuthi ziqine ngisho lezindlini laphandle ukuze ubulawayo wethu ehlanzeke. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libonile ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume ukuthi kumbe sebe babanikazi bomthetho, sizahlangana emthethwandaba.
Obambele umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, umnumzana Charles Malaba, uchaze ukuba bazathatha insuku ezintathu behlanza idolobho.
Hayi, sithakuhlelo lamda siyaluthakazela sibili, siyabona ukuthi ama-stakeholders le government babona ngendlela esibona ngayo ezisithi kansili ukuthi basincedise lati ekuklineni idolobho lethu lihlale lihlanzekile.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uphathe ngodaba lohlelo lwabo lokususa abantu abathengisa okungekho emthethweni enzikini yedolobho.
Iplane lophi khona sizabakhupha bazaphuma. You'll see it happening.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Novuyo Mathonsi yena uthi bafuna izethekeli zizobuka idolobho elihlanzekileyo.
Uhlelo lolu olubuye logada lo-EMA lithi luqakathekile kakhulu ngoba i-tourism yona ngokwayo doesn't thrive in dirty. So lokho isenzakalo lesi abasenze lapha siyasijabulisa, siyasi-encourage lokuthi siqhubeke sibiza izethekeli ukuthi zibuye edorobheni lakobulawayo njengoba vele lalisaziwa njengedorobho elihlanzekileyo iZimbabwe yonke. Sifuna ukuthi libuyele khonapho ngoba bese lisukile esimeni soleso.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele lezisebenzi zakhe labo bebekhona bephatheka ekubutheni izibi uhlelo lwalamhlanje.
Hayi, siyabonga, luqakathekile. Thina njengo-ZITF lathi sithi sibone kufanele ukuthi siphatheke kikho ngoba kuqakathekile ukuthi sibenasikini idolobho. Thina siyanisukukhanga abantu, ukuhuga abantu ukuthi babuye bazipharticipate kuma-different platforms azizathelele. Kulungiselela uhlelo lwe-ZITF, sibona kuqakathekile ukuthi nxa abantu bemzini besiza kulumuzi bawuthole usesimeni esingcono kulaleso yiso sona. So siyalubonga uhlelo lwe-City Council yakobulawayo.
Unkosikazi Sithembisiwe Ndlovu, umqondisi wezokuhlanzeka kwakobulawayo e-Environmental Management Agency, uthi bakubone kuqakathekile ukubambisana nekhansili.
Uhlelo lolu lusukele ku-engagement meeting esiyenzileyo iviki elidlulileyo okukhangelwa ama-issues e-pollution endaweni yakobulawayo. Uminista wethu we-environment wasekhuthaza ukuthi sibambane njengama-stakeholders sincedisane ne-City Council ukuthi indawo ihlanzeke ukwenzela ukuthi sikhiphe izibi ezikhona nokureduce ukwenzela ukuthi sireduce imikhuhlane engahambelana nokungcola kwedolobho. Uhlelo lulontshiwe namhlanje njengoba kade sikhona sonke sakhuthaza ukuthi asincedisane nini sikline indawo zonke ezingcolileyo lama-sanitary lane.
Isikhulumi sekhansili unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchaze ukuba ikhansili ibutha izibi malanga wonke enzikini yedolobho ebusuku ukuthi emalokitshini babutha kanye ngeviki, kodwa izibi ziyanda enzikini yedolobho zibangelwa ngabantu abathengisa impahla ezehlukeneyo abangekho emthethweni kuhlanganisa labamabhasi asethwala izihambi enzikini yedolobho. Lokhu abathengisayo bayakuphika bathi ikhansili isikhulelwa yizibi edolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.